Iqembu leZimbabwe likhethwe ukuba yilene phansi kube yilo liqala ukutshaya ibhola njalo iqembu lezivakatshi libuthelela amaranza ngamakhulu amabili lamachumi ayithoba mine munye 290 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba mine mbili kuthe leZimbabwe seliphendula lifikise lelo nani lilahlekelwe ngabadlali ababili kuphela njalo lisalelwe ngamabhola ngamachumi amathathu lanhlanu ukuba liqede ama-overs angamachumi amahlanu. Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Ivan kanye loSean Williams badlale indima enkulu ekunqobeni kweqembu leZimbabwe njengoba betshaye amaranza edlula ikhulu umdlali ngamunye. Ekuphoseni ibhola uRichard Ngarava nguye okhuphe abadlali abaningi abeNepal njengoba ethethe ama-wickets amane. Ngomunye umdlali wesibaya sikagroup A iqembu leWest Indies linqobe le-United States of America ngamaranza ngamachumi amathathu lathoba mnomunye 39. Kusasa ngomvulo wemidlalo wesibaya sikagroup B izadlalwa ngokulandelayo. Iqembu leSri Lanka lizadibana lele-United Arab Emirates kuthi ele-Ireland lizanqikelana lele-Oman. Yomibili lemidlalo izaqhutshelwa edolobheni lakobulawayo. Ngimele studio 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanji.